Ngabe kuthiwa kubotshwa wonke umuntu kungakhathalekileyo ibandla lakhe athonisiswe ngendlela esemthethweni agwetshwe ngobufakazi obuhloniphekileyo obuhlonipha amalungelo abantu ngabe kakulansolo zona lezo eziphakanyiswa yi-MDC Alliance. Kodwa i-Alliance isola ngoba kubotshwa abantu be-Alliance abezanu-PF beyekelwa, kuhlukunyezwa abantu be-Alliance abezanu-PF beyekelwa, kuhlukunyezwa abantu be-opposition abezanu-PF beyekelwa. Kudala kusenzakala ububi bekhona lapho khona kuyonakala izitanda ziyathengiswa ngendlela engafanelanga. Yebo kambe abantu ababe bebusa abantu ku-local government, ku-national government, kumele bungakhathaleki ukuthi ngabe ZANU-PF noma ngabe opposition, baziphathe ngendlela efaneleyo, baziphathe ngendlela esemthethweni, bahloniphe amalungelo abantu, bangajontsheli abantu. Kodwa-ke nxa sekubotshwa abantu kukhethwa kube sekubotshwa bohlangothi oluthile, kulapho kuveza khona ukuthi umthetho kawuhlonitshwa, kodwa kuyikuhlukuluza. Kuhlukuluzwa abantu be-opposition, kuvikelwa abantu be-ZANU-PF.
Yebo, iMDC ithi ukuhlukuluzwa, kodwa iZANU-PF ithi ikulondolozwa kumthetho, ithi abenza inkohlakalo kumele bebotshwe. Ngitsho labo abeZANU-PF bathi bakhona abaningi asebebotshiwe.
Lokho esikubonayo yikuhlukuluzwa okusegcekeni, yikungahlonipha amalungelo abantu, yikungahlonipha umthetho, yilokho okuthiwa kakula rule of law. Nxa ngabe umthetho ukhona umele ulandelwe, ngalesi sikhathi esikubonayo ukuthi umthetho kawulandelwa, kulandelelwa abantu be-opposition, yibo ababotshwayo, yibo abathwaliswa nzima, bangene bangaphiwa ibheyili. Njengobona nje umantshi ebhoda ilizwe lonke siya lapha athanda khona abantu uJacob Mafume labanye abanjengaye bese sitokisini, into engalandela umthetho le, into ephula umthetho, into ephula amalungelo abantu. Bangamangaleke kusasa nxa ngabe izijeziso zenotho ziqhubeka, ngokuba yikho lokho okusolwa ngamazwi amaningi ukuthi angeke uphathe abantu beZimbabwe ngalindlela. Abantu kumele bavikelwe ngumthetho, baphiwe ibheyili, bathoniswe ngendlela efaneleyo ngokusemthethweni, hhayi ukubahlukuluza ngalindlela.